Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 kuZibandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Iconstitution eyavunyelana ngabantwana beZimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-1 ongathi asiyitshintsheni ngesikhathi lesifuna ukuyitshintsha. So i-proposed motion leyi kuhle ngoba ayivele ebandleni lami.
Kulamalunga edalela ephalamende asezama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni kungakafiki umnyaka ka-2028.
Kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhethiweyo emgodini. Sizwe kuthiwa bakhona ababili asebethunyelwe ekhaya kodwa silasiqiniseko lakho ukudiphothwa.
Ziyanda izidumbu ezikhutshwa emgodini weStilfontein ngwele South Africa. Kugcotshwa umnumzana Daniel Chapo ukuba ngumongameli omutsha wakwale Mozambique. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iqhubekela phambili imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni kulabanye okubikwa ukuba sebezama ukuphanyeka udaba lolu edalela ephalamende okuzakwenza njalo amalunga edalela ephalamende lamakhansila aqhubeke esembusweni kwesikhathi esingedluli iminyaka emihlanu. Kodwa abaphikisayo bathi baza kuvimba lokhu ngazo zonke indlela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana liveza ukuba umnumzana Energy Mthodi omele iBikita South edalela ephalamende ebambanisana lomnumzana Charles Moyo okucelele CCC elikhokhelwa ngomnumzana Washman Ncube bafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika phose umnyaka ka-2033. Ababili laba bacatshangelwa ukuba bafisa ukuba kuguqulwe iziqa ezinhlanu zesisekelo sombuso welizwe eziza kwenza uMnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona isikhathi sakhe sokuba embusweni. Esinye njalo isiqa okumele siguqulwe ngokutsho kwababili laba silawula ukuba osembusweni akumelanga akhethwe futhi ukuba ngumongameli isikhathi sakhe sokusuka esihlalweni sokuba ngumongameli singafika. Kukhanya befisa njalo ukuba ukwengezwe isikhathi sokuba amalunga edayile ephalamende lamakhansila labo beqhubeke besezikhundleni zabo njengomongameli kungaguqulwa isisekelo sombuso. Umthodi ulobele abezindaba namhla esithi kuliqiniso ukuthi sebezama ukuguqula isisekelo sombuso. Loba iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana livezwa ngabanye abantu isikhathi sokukhuluma ngakho singakafiki. Umoyo omele impopho mamzilikazi edayele ephalamende yena uya kuphika ukuthi ngomunye wabalobe iphetshana leli.
Ngiyamangala ukubona emotion ku-social media kuthiwa yabhalwa ngumhlonitshwa uDr. Energy Mthodi. Angiyazi leyo motion njalo angizange ngakhuluma laye umhlonitshwa.
Okhokhela amalunga e-CCC edale le-Senate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi umoyo uya kuphika lokhu njalo ibandla leli alikusekeli ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso.
Ngihambisana lama-democratic values. I-constitution eyavunyelana ngabantwana beZimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-1 ongathi asiyitshintsheni ngesikhathi lesifuna ukuyitshintsha. So i-proposed motion leyi kuhle ngoba ayivele ebandleni lami, ivele ebandleni elibusayo. Kungumbono wabo labo ukuthi nasakuphikisa kakhulu lokhu.
Kodwa ukubandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kulungile okwenziwa ngumthodi labanye bakhe.
Angithi lapha kwenziwa intando kaZulu, kwenziwa intando yoluningi eliyakusifuna ukuthi into le ihambe ngendlela enjalo. kungayisi ukuthi kuzuka sokuthiwe kona ubani akasamphumi esikhundleni, kodwa lapha kuyabe sokudingwa phela ukuthi kube nemotion abantu badiscuse bawelelane. Iningi langikhona uma lithe yikhwele ukufundayo yikho ofanele ukulandelwa.
Baningi abaphikisa lokhu. Umnumzana Douglas Monzora, umkhokheli webandla le-MDCT, laye uthi kulihlazo okwenziwa ngumtholi labanye abafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso. Amazwi la asekelwe ngumkhokheli welinye ibandla eliphikisayo ele People's Unity Party, umnumzana Ebert Chamuka.
Into ikhulunywa nabantu bezano PF, hatshi angiboni iyenzeka le, ngoba since umnangagwa engene ngo-2017 namanje umnangagwa uyayehluleka ukubusa ilizwe.
Umnumzana Nyasha Ncube, ingcweti kwezombusazwe efundisa e-Coalition University of Zimbabwe ukuzifundo zombusazwe, uthi kusasa lo hambo ukuthi umnangagwa aqhubeke esembusweni kungakafiki umnyaka ka-2028.
Liyakudinga ukuthi kube lo muntu oza kuba ngumbusi, oza kuba ngumphathi, ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila, ehambe ehlala ekhaya emzini wakhe. Nxa engulwana onathayo avuke laya kahamba kayebhawa.
Umnangagwa usekhulumeka nenginengi ukuba kafisi ukuhlala esikhundleni ngo-2028. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Abezindaba abeNewsroom Africa babika ukuba sokulabantu abedlula kancane ikhulu lamachumi ayisithupha 166 asebehlengiwe emgodini Westilfontein kwele South Africa. Abahlale kulomgodi isikhathi eside bezesaba ukuphuma ngoba bebegonjolozelwe ngamapholisa. Abezindaba laba batshelwe isikhulumeli samapholisa ukuba inkampani ezimeleyo e-Rescue Security Services isikhuphe izidumbu ezifika phose amachumi ayisitshiya ngalombili 78 emgodini lo lapho ababencitshwa amanzi lokudla. Izihlobo labamele inhlanganiso ezizimeleyo sebemangalele uhulumende emthethwandaba besithi wehluleka ukunceda abantu laba kusesele sikhathi. Kukhanya inengi labo tsheketsha laba abemba igolide badabuka eZimbabwe leMozambique. Omele iZimbabwe kwele South Africa u-Ambassador David Hamadziriphi uthi sebethume abantu ukuba bayehlolisisa udaba lolu eStilfontein esabeleni seNorthwest. Ukuhlaziya lolu daba kuGibbs Studio 7 uxoxele umnumzana Ngqabutho Mabhena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nxa silandela abezindaba lapha eSouth Africa, kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhitshiweyo emgodini. Sizwe kuthiwa bakhona ababili asebethunyelwe ekhaya, kodwa silaziqiniseko lakho ukudiphothwa. Abanye basezandleni zamapholisa abakhitshiweyo. Asikezwa ukuthi abadlula emhlabeni bangaki abangabeZimbabwe. Uhlupho ukuthi thina sange siyefika mathupha kuleyo mine lapho kulomonakalo khona. Kodwa nxa silandela kuhlabe izindaba bayakufakaza ukuthi bakhona abeZimbabwe abaphakathi emgodini abanye asebekhitshiwe, abanye abalokhu bephakathi emgodini abangaphumi. Kodwa ke thina kasilalo inani ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezingabe ziphakathi emgodini ezingakaphumi zingaki, njalo futhi lokuthi ezidlule emhlabeni zingaki. Okunye okusihluphayo ukuthi kasikatholi imuli zalabo abasemgodini. Kakufanani lalokhuyana okwaye kwenzakala ngo-2016 eJohannesburg laba bengena emgodini, ngoba izihlobo sakhulumisana labo. So izihlobo zabo, imuli zabo sasisazi ukuthi abantu abaphakathi bangaki, ngoba sasisebenza le muli zabo. Okwakhathesi kunzima ngoba kasikatholi ukuthi imuli zabo ngobani, uwenza ukuthi kube lula lathi ukuthi sizame ukuncedisa lapho esincedisa khona. Kodwa siyakwazi ukuthi iofisi leZimbabwe iconsulate likhona ngale lalo liyazama ukuthi lincedise.
Yes, singathi ke nxa sikhangele kuyini okwenza sibe abantu laba baye emgodini khona ngale abantu beZimbabwe.
Banengi abantu beZimbabwe laba bavelele eSotho leMozambique abangena emgodini. Asiwo wodwa umgodi lo, imgodi emnengi khona ngale Northwest, eMpumalanga province, eHauteng province, ikho futhi lapho labantu abaningi khona. Abantu bazama ukuziphilisa ngokungena emgodini ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi. Ikho sibona kule ndawo eziningi lapho abantu asebezama ukuthi bavuselele izimayini lezi ezazikhona ngokuza umuntu bazidingele imali phansi emgodini. Uhlupho-ke ukuthi kuyingozi ukungena emgodini ngoba akazikho into zokuphepha nxa abantu bephakathi emgodini. Sake sizwe futhi la ngezimpi eziba khona phakathi nxa besemgodini, izimpi lezo sebesilwa ngokuzwe ukuthi wena ungwaliphi ilizwe, wena ungwaliphi ilizwe.
Lo ngumnumzana Nqabuto Mabena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dewoye Studio 7 eseJohannesburg. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uza kwethula amazwi akhe okuvalelisa uzulu waleli lizwe namuhla phambilini kokusuka kwakhe embusweni esededela umholi omutsha umnumzana Donald Trump, yena ozafungiswa ngomvulo. UBiden ungena esikhundleni lesi ngo-2021 ngemva kokunqoba uTrump, kodwa umnumzana Trump usephenduka ngemva kokunqoba umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris owancindisa kukhetho lwanyakenye emele ibandla lamademocrats. UBiden oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82 ukhangelelwe ukukhuluma kabanzi ngendima ayidlale kwezombusazwe kusukela kudala esasayelilunga ledala lephalamende eleSenate ukuze kuyefika namuhla esengumongameli. Sibuze olandela izombusazwe zeMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi kuyini okukhangelelwa embikweni kaBiden lo namuhla.
Sikhangelele ukuba uba kuBiden uzowethula umlayezo ebantwini ekhuluma not just nge-4 years zakhe engupresident, but ekhuluma ngomsebenzi wakhe kuhulumende awenze iminyaka edlula eyi-60 eku-government, ngoba siyazi ukuthi umnumzana uBiden waqala i-politics zakhe esasencane wangena kukhongolesi eleminyaka engu-29. So ngumuntu ole-experience enkulu kakhulu, usebenze nama-president amaningi before kufika isikhathi sakhe sokuthi abe ngu-president. Wenze imisebenzi emihle kakhulu legislatively ku-Congress ethuthukise impilo zabantu. Mase sisiya ku-presidency yakhe, I'm sure ukuthi uzokhuluma ngendlela asebenzisana ngayo ukuthi kulwisaniswe le-COVID, ngoba siyakhumbula ukuthi uthathe umbuso ngesikhathi se-COVID lapho i-unemployment rate e-America ibisikuboma 10%, and ma esishiya ukuphuma kwakhe la wayehlisa leyo unemployment rate, khona manje isikuboma 4%. So I think uzozincoma ngalokho, and then also nendlela ahendle ngayo impi eyaqalwa yiRussia eUkraine ngokusupporta iUkraine ukwenzela ukuthi uPutin angaphumeleli kunhloso yakhe eyokuthatha ilizwe leUkraine ngodlame. Yizo izinto engibona ukuthi uzokhuluma ngazo namhlanje umnumzana uBiden, especially foreign policy yakhe.
Kungaphi lapho aphazame khona?
Lapho aphazama khona kakhulu ubaba uBiden, I think yikuthi angananzeleli ukuthi ungumuntu osegugile, and kwase kumele ukuthi ngabe wavele wanikeza ama-democracy i-opportunity ukuthi bayenze ama-primary kukhethwe umongameli abazovumelana labo ngaye. I think wayekela lolu daba kwaze kwaba too late ngesikhathi esesehluleka ku-debate laphana, ku-debate yakhe lo Trump, kulapho-ke abaningi abamtshela khona ukuthi hayi cha, isikhathi sakho sesidlulile. I think yena uBiden azange ananzelele ukuthi ukuguga kwakhe sokungaba yinkinga ukuthi aqhubeke another 4 years, or even ukuthi akampeni against uTrump.
Umnumzana Dan Moyo ulandela izombusazwe zeMelika obexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo, amalunga edale leSenate eMelika ayaqhubeka ngokuvivinya labo abakhethwe nguTrump ukuthi babe ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe. Sikhuluma nje aphakathi kokuvivinya okhethwe ukuba ligqwetha elikhulu likahulumende unkosikazi Pam Bondi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine kubikwa ukuba liphosele kwele Russia ama drones amaningi abhidlize ezinye izakhiwo ezigoqela indawo zokugcina amafutha ezimota. Usebotshiwe owayengumongameli wakwele South Korea uYoon Suk-yeol owasebenzisa umthetho we-martial law ngendlela engaqondanga. Ingcwethi zithi amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iZimbabwe alakho okubhekana lodubo lokusilela kwamafutha ezimota, ukudla lemvundiso ye-fertilizer nxa udlakela lungaqhubeka kwele Mozambique, kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo owe-Frelimo ukuba ngumongameli omutsha. Amazwe amaningi akumanyano we-SADC asebenzisa iBeira Corridor eseMozambique ukuthengiselana lamanye. Ezinye ingcwethi zithi udlakela lolu lakho kubangela ukungahlaliseki emhlubulweni lo. Njalo umanyano we-SADC uthi uthumele iqula elizakhokhela ukuqhutshwa kwenkulumo zokumisa lolu dubo. Udlakela lolu lwaqala kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngabahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho abagoqela i-European Union. Abakhokeli bamazwe e-SADC abanengi abahambanga emkhosini wokugcotshwa kukaChapo obesemkhosini lo ngumnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Umgcinisihlalo we-SADC njalo engumongameli wele Zimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthumele umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri ukuhlaziya lolu daba. Sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe umfundisi Useni Sibanda.
Kuyadingakala kakhulu ukuba yona i-SADC ingenele kulolu daba lwe-Mozambique lo begcotshwe namuhla, kodwa ngenxa yokuthi umsindo lokuthokozela lokulahlekelwa impilo kwabantu lokhu kuqhubekela phambili, kithi kuyadingakala ukuthi ungene inkokheli ze-SADC zilethe ukuthula lokuxoxisana okungenzakala phakathi kwebandla elibusayo le-Mozambique lalelo eliphikisana nalo. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi kube lokuthula njalo abantu bangalahlekelwa zimpilo zabo. Ikanti njalo eli-Mozambique siyananzelela ukuthi ibisiqhubekela phambili ngasikhangele inotho yelizwe lokudlelana lamanye amazwe, ibisidla ilizwe ebese likhanya sibili liphakama ngendlela emangalisayo. Ngakho kungaba lusizi ukuthi iqalise ukubuyela ngemuva ensukwini zempi le ephumekiwe.
Nxa sesikhangela-ke emhlubulweni we-SADC mfundisi, kungaphazamisa kangakanani amazwe akhelane le Mozambique ikakhulu iZimbabwe?
Ye, siyakwazi ukuqakathekile ukuba uhambo kumbe indlela le edlula ngeMozambique ibe yindlela ehambeka kalula kungabi lempi. Siyakwazi ukuqala kwadula kakhulu kuseselempi eMozambique ukuthi izinto zazingadluli. Ukuthengwa izinto eziningi ezithengwayo ngenxa yokuthi iZimbabwe ayikho duzane nolwandle zibuya ngeBeira Corridor. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eMozambique, ngoba mbona kungagcina kuchithekela ngapha eZimbabwe ukuba izinto zethu eziningi kumele zibuye zehluke kubuya. Ikanti la i-South Africa ilezinekuthi izinto ezingenise eMozambique njalo lezingena ngeMozambique. Njalo olunedubo olukhona siyananzelela ukuthi abantu abalimayo abaningi base behambe bayalima ngale Mozambique ngoba kulo mhlabathi omuhle kakhulu. Khona kuhlana lakho njalo kutho ukuthi ezokudla lokunye kwizinto okuningi abantu ade bekuthole eMozambique kuya kuma nxa kudliwa. Ikanti njengoba ngingaxwayisa ukukhuluma ukuthi kodwa phezu kwakho konke sifuna ukuvikele impilo zabantu.
Umfundisi Useni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe ubesecingweni le-Studio 7 eGobulawayo. Zimbabwe! Banengi abadabuka eZimbabwe asebechapha imifula igcwele besiya kwele South Africa kumbe eBotswana ngemva kokuthakazelela ikhefu lekhisimusi lesihlobo labangane ekhaya. Ntathela izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekuphume imfanekiso emnengi ebulenjini bokuxhumana itshengisa abeZimbabwe bechapha imfula egcweleyo sebebuyela emsebenzini emazweni angumakhelwane. Iningi elisebenza phandle kwelize seliphindela emuva ngemuva kokudlala ikhefu lekhisimusi lehlobo labangani ekhaya. Kodwa kulokukhathazeka ukuthi labo abangalamaphepha ongena emazweni afana leBotswana leSouth Africa bachapha imfula igcwele okubafaka engozini yokugalula kumbe kubanjwa zinyamazana ezifana lengwenya. Inkundla zokuxoxisana lezokuxhumana ezifana le WhatsApp zilama video atshengisa abantu bechapha imfula egcweleyo sibebuyela kule South Africa le Botswana. Omunye osanda uchapha umncele esebenzisa iganga umnumzana Ophias Sibanda uthi akulaba ngakwenza ngaphandle kokuthi bachapha imfula ukuze bangalahlekelwa imisebenzi yabo.
Ayisiko ukuthanda ukuchapha imfula igcwele ikuvuqela uhlupho. Ungakhanyela ipassport yadura ngapho uyabe ufuna ukuthi uphangise ukuphenduka ukuze uthole umsebenzi wakho usakhona.
Baningi abakulesi simo abathi kungcono ukugalula kumbe ukubulawa zingwenya olokuhlala eZimbabwe ongela msebenzi. Inkokheli zenhlanganiso ezijeneyo zibona ngokwabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa leBotswana baxwayisa ukuthi kuyingozi ukwenziwa ngabachapha ingcele bengena imfula igcwele. Umnumzana Sifa Sithuma okunhlanganiso eZimbabwe community in Botswana uthi kuyethusa okwenzakalayo.
Ipassport it only cost $170. Asoma lencane amfuna ukwenza ingathi imali encane kodwa compared to impilo umuntu asomali enkulu kakhulu ukuthi ungazwe efele emanzini.
Uchuma uthi khona kuqakathekile ukuthi abantu babe lencwadi zohambisa ikakhulu ukukhangelwe ukuthi bangena kwelinye ilizwe bungaziwa okungayenzakala.
Ipassport injengesithupha ekhaya ukuthi vele nje uye kwelinye ilizwe kungalaphepha ngisho oluthwele kuyahlupha ngoba kugcina kusiba lezi ngozi ezehlela abantu kungabi le ndlela elula yokuthi umuntu abe identified ukuthi ungubani uvelela ngapha.
Umlayizo ofisi yomeli weZimbabwe kule Botswana ngokuthi abantu kumele bethole incwadi ezibapha imvumo yokungena kwelinye ilizwe okusemthethweni ukwenqabela ukuthi abantu bengasifaki engozini bezama ukuya kwamanye amazwe. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe kule Botswana umzana Witness Ngwenya uthi iofisi yabo yenza konke okusemandleni ayo ukuthi abantu bekhaya bethole amaphepha aqondileyo.
Besikukhuthaza kakhulu sibili ukuthi abantu bakithi abazama ukuba lamaphepha kungabetha ube le passport kodwa but ungela permit kodwa ube la passport something ukuthi identify ukuthi wena ungundlovu wena ngusibanda.
Umnumzana Nqabo Thoma Bena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa laye ugcizelelwa ngomlayezo wokusebenzisa indlela esiqondileyo zokungena kwamanye amazwe.
Bengangeni emanzini kumele abantu nxa besiya eBotswana kumbe besiya eSouth Africa bahambe ngendlela esemthethweni.
Umabhena uthi kumqoka ukuthi uhulumende weZimbabwe ayehlise intengo yokugwalula ipassport yona ebiza amadola amakhulu amabili i-$200.
Siyakwazi futhi ukuthi intengo yamapassport iphezulu kakhulu. Yikho sicela uhulumende weZimbabwe ukuthi kumele ayehlise intengo yepassport kwenzela ukuthi abantu bonke abafisa ukuya emazweni angomakhelwane bahambe ngencwadi eziqondileyo bahambe futhi ngendlela esemthethweni.
Iningi lachapha lisiya ekhaya izulu lingakani kakhulu kodwa lezi nsuku imfula phose yonke igcwele. Kumbiko omumetho kuphephandaba leChronicle utshengisa ukuthi kusukela ngomnyaka 2006 kulabe eZimbabwe bafika iphose ikhulu abagalula bezama ukuchapha besiya kwele South Africa. Ngomqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi iphathisa abantu abalutshwane eZimbabwe ngokudla nxa iqathanisa leminye iminyaka ngalesi sikhathi ngoba ingatholanga imali eyeneleyo ukuqhuba lo msebenzi. Ngalokho inhlanganiso leyo ithi kulabantu abaningi abalokhe belamba elizweni. Ukuze sizwe okwenzakala emaphandleni ngalolu daba langesimo sezulu, sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele lomnumzana Thembelani Dube, umsekeli kamgcini isihlalo weboard yeRural Communities Empowerment Trust.
Yes, thanda ukubonga kakhulu. Ezigabeni zonke zeMathebeleland singathi yakunanzelela indlala enkulu kakhulu. Abantu abaningi umnyaka phele azange bathole lutho. Ngakho ke lalonyaka songaba indlala yezulu ngenxa yokuthi labo kade bethemba ukuthi bazalima ngesikhathi esifanele izulu liphuzile ukufika. Ngakho ke laba abazama ukulima ngathethi kusuka kube nzima ngoba indaba eziningi kakhulu lezi ezitotayo kumbe singathi ezizidaka. Kulime kanzima izulu lakho nalina nsuku zonke liyana phose kabili kathathu ngelanga. So indlala izaqhubeka iloko isiba khona ezigabeni zeMathebeleland North kanye leMathebeleland South lezinye nje indawo lapho kungabe indlala kade bakhe khona elizweni leZimbabwe.
Kodwa singathi kuyini okuhle okungalethwa lizulu leli? Bakhona yini abangathola? Njalo sesikhangela lapho kuzifuyo, lamadlelo, lamanzi okusebenzisa ebantwini.
izigaba eziningi lanxa nje izwi liphuzile ukuqalisa kodwa hayi kulezi insuku likhona okunceda kakhulu laba abantu abaphuma masinyani bayalima okungasatshanga ngenxa yokuthi izulu likela ngani liyakhwama mbijani kodwa laba abalimileyo kwasungula la kwaficwa lizulu hayi iningi lakhona kuyathembisa ngenxa yokuthi uJanuwari ungambonele zulu sesiphakathi kwakhe kunje kutsho ukuthi lanxa lingahamba phose kwamaviki amabili amathathu sokungazondela uFebruwari ngoFebruwari sesikhangela ukuthi mhlawumbe imvimbi yakhona ibisiqalisa ejalo ukuba khona ngoFebruwari abaningi bazasila ezifuyweni ke kuzincedile kakhulu ngenxa yokuthi uhlaza solusiba khona ezigabeni eziningi emaphandleni lapho ezigabeni zemathebeleni north kubalisa la emathebeleni south angajayelanga ukuba lezulu okuvamileyo ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kukhwamile kutshisa ilanga kodwa hayi kulezi insuku izulu liyana konke lana kuzancedisa ukuthi amadlelo enkomo la abe ngcono inkomo sezinatha sezithola ukudla uhlaza konke lana kuyancedisa kakhulu ukuthi lalezi kwazi sezibange ukucuba ezasilayo sezisilile aziseyi ukucuba kangako enxa ukuthi sezisidla amahlamvu sezidla lotshani labantu labo abalimileyo kulesi khathi hayi iningi likhanya ukuthi lizadobha singazi njalo bekwecina zokuyindlala yezulu ngenxa yokuthi ezigabeni eziningi lina nsuku zonke njengoba ngengajonga phambilini.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust, obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Sonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli ve-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Zingilele njalo la ku-2025 City yephinyiye basakaza abahle. Zingilele lonke mazibaba amahle. Sithemba ukuthi ngingene kahle enyakeni omutsha. Njalo siyaqhubeka ukukhulekela ilizwe lakithi ukuthi mhlawumbe inkosi ingasihawukela kulunge abantu babuyele bayisebenzele emakhaya abo ngoba ngethemba ukuthi baningi kakhulu abangasayithandi le mpilo yokwakha imizi bengahlali kuyo. Umuntu wakho umuzi aqhubeke siyasebenza kwelinye ilizwe. Azazafe umuzi lowo yakhileyo engakuhlalanga. Impilo ebuhlungu kakhulu leyo. Ngiyabonga ngumasenga lakho ngokubulawayo ephumule emadonkini.
Hlali bonani basakazi bethu abahle kuStudio 7. Ngiyabingelela ngentambama enhle. Bingelela uTungamile Inkomo, Chris Gande, Taboka Ncube, Gibbs Dube, Zithandekile Mhlanga nabalaleli bonke la kufinyelela khona umsakazo weStudio 7. Umsakazo okhululekileyo silisipha izindaba zishisa zinjalo ezimnandi ezileqiniso. Hayi okwakithi hhayi uhlupho lodwa lapho gawulo sebeseqa namhlanje ngoba sebehlulekile sokuthiwa amanzi sengawekhansili kodwa izolo kade kuthiwa amanzi ngayo igovernment. Nxa umuntu sehlulekile uyabe sehlulekile bakithi.
Linjani bantu bahle balungileyo? Hhayi siyabonga maliphilile lonke lapho likhona. Hayi ngunyalithanda, hayi ngalithanda kuthanda ngobuningi benu lituba ngufihla kuphela ukuthi sisonke enhleleni lezi. Hhawu madoda lilalela umsakazo kanje ngiyakubona wena makhelwane. Yes hhayi imisirumoveni kwenya isedalo kwakhona ba angiyakuthanda mhlobo wami umsakazo wenu lo lingazifihli velani umsakazo.
Litshona njani livuka njani balaleli beStudio 7 lapho likhona ngezindawo ngezindawo? Likhulunyiswa yimuhlanhla mahlango seButswana Francis Town. Ngithi umnyaka omutsha sibona izulu lonyaka uNkulunkulu usikhumbulile. Thekhaya emalunku laphana ngibingelela laba balandelayo. Maluma Musa Mthulisi, uPaul Ngwenya, loMzamo uJabulani Ngwenya, loSapre umdala laphana, loMama wamonzalayo uNanhlanhla. Kisele kutheni ukulima abantu lapho selikutheni ukulima? Kuyalimeka yini lonyaka nje bezulisina kangaka? Lo mdala undivula lapha usathulali, ngiyakubingelela mdala wami ngithi njani, lasala njani ekhaya ngapho?
Studio 7, Studio 7, salibonani basakazi baStudio 7, kuyalibingelela. Ucabangani lo okhulumayo esigabeni saseMkayi? Mna umbuzo wami ukuthi kathi usengezotshabango nobogawule bajabuliswa yini abantwana beZimbabwe behlupheka, i-youth yaseZimbabwe ihlupheka? Bababona musa bagcwele koBulawayo, bagcwele kuphi zonke iy'ndawo, bagcwele abantwana baseZimbabwe bayasokola, kunalo i-one osebenzayo. Bajabuliswa yini? Yini ebajabulisayo? Labo sengezotshabango bagijima baseyobamba ama-meeting ku-Emerson Mnangagwa emapulazini, uhle ubona ukuthi i-poisoned musa bosengezotshabango.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokuhlengwa kwabantu emgodini weStilfontein kwele South Africa okulaba fika phose ikhulu abafele khona ngenxa yendlala. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kule malunga edale lePhalamende asezama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Ziyanda izidumbu ezikhutshwa emgodini weStilfontein kwele South Africa. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.